So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje kuqhamuka udlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoti sakho lezi ozifakileyo lapha besitshiya amaposta wona lawo ngakhipha bethi dabula kathesi ngiyadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisange ngilale phansi ngabe sengenza ukuthi ngibale ngingabhoda lesibaya.
Amapholisa kobulawayo abopha umama owethiswa icala lokuhlwengula umntwanakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ke yinto ukuthiwa yisiga le kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo yisindabaphenduli le impica abadala ngoba akula nto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 20 emzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla le-ZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. UNkosazana Dube usichazisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje ngibe ngihlezi endlini ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula ngisizwa abantu behlabele ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi bavela kukhampini imoto lezi zidlula phambi komuzwane zaba zithibilika ziphenduka nxa zisima lapho phambili komuzwane abantu beyehla ngokuningi babo bengena egedini lami ekhaya bekhuluma inhlamba emangalisayo bethethisa kakhulu kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni bengena khonapho vele bethwele izingodo bethwele amatshe izitina konke ngahle ngavala umnyango masinyane ngakhiya ngithe ngikhile khonapho bafika kuphela bakukhahlela isivalo bakukhahlela isivalo bavula bangena xa bengena phakathi lapha nendlini beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho lapha indawo le indawo yeseyithatha ngezanu le indawo yezanu le lapha kuselendini la sifuna i-opposition asifuna i-opposition thina inkomo wahamba kuyaleli siyalwela ilizwe leli wena usulithatha usulithenise emakhiweni asifuna opposition la uthumela abantu bakho la phansi ukhiphe idodi sakho lezi la khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda omunye ngapho ubulala ifriji omunye ngapho uvula amafriji omunye ngapho uthatha ifoni yaminye ulalela phansi isithupha sami kade sikhonapho futhi laso bethatha futhi behamba laso kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda babhoda lo muzi bavula yonke indawo ezilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku kuthi-ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi uvula amanzi bavula baqamula balahlele kachana le basuke baye lapho faka khona engalanini imgani yami ngesambo ukuthi imgani lamapheyili bachange izinduku bebulala konke njalo ukuthi-ke lapho-ke imoto engiyipaki khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo setenki imoto lapho engithela khona ipetro bethatha kunjalo khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoti sakho lezi ozifakileyo lapha besitshiya amaposta wona lawo ngakhipha bethi dabula kathesi ngiyadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le bathi khupha phangisa ngakhupha bathi dabula ngadabula kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisange ngilale phansi sibili ngabe sengenza ukuthi ngibale ngingabhoda lesibaya. yikho kanapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo
kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka njani ungathi ulusekelo yini uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakele
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyaba sile launch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami ngifuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekela usekelo ngilalo olukhulu kakhulu sekelo ngibangisekela bangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje ngikunje ngilaba ngigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama election bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi
aloke ngkosazana Thokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila ka ward 20 eMzingwane emele ibandla le Citizens Coalition for Change kusenjalo isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South umnumzana Ntando Ndlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo
into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane into engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulele ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20 so osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile so into embi kakhulu yenzakeleyo kodwa into ebesemgceke ukuthi i-CCC Citizens Coalition for Change abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethu sele kungakho
liyathuthiseka ngendlela amapolisa aphenya ngalo lolu daba njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla lezano PF
umsakazi okwakhathisa sikabili isizathu sokuthi amapolisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapolisa esigodini abathatha ngasikhathi masinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibajikisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele beathack umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bathatha statement kumama so kwakhathisa amapolisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akha indaba iphethe ngayo ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kwakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uThokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani uvele ngizana ade bengasihlile bezile bengasonto ukuthi bakwenza becashile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezana so asonto ukuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala ukudanisa kakhulu unqa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye attacka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki uyasidanisa kakhulu njalo bese ngakukhangelelanga kithi lapha eMathibeleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje abantu bakhona indawo yakhona siswami dadewethu recycling area most of ward 20 lapha so abantu bakhona bale ingqondo nje ukuthi hayi izanu PF iyokufuze ibe khona mhlawumbe umunye umuntu lomunye umbono othiyene lezanu PF akufuzanga ahlale kule ndawo bavele bahlala bemithuseli umamuntu uzaxotshwa yena emaplazini lapha ngokuba ngokuzinikela kwakho ukuthi ube candidate we MTC we CCC I mean so ukube into sibile embi kakhulu
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South usenjalo isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsayi Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli walelibandla umnumzana Godfrey Karembera wazakala ngokuthi ngumatsibaba weshanduko. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi umnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Umatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali alelibandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa nomseleli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli we-MTCT umnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Kusihlakalo esiye uZulu ekhuza umhlola, amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 uyitheswa icala lokudlwengula umntwana akhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngoZibandlela kuze kufike emhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zindimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo, yisindabaphenduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza umhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula umhlola. Hayi, ngokunye nje lakokubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngaze ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. So ngezinye nje zezinto esizikhangelayo sithule ngoba okukhula kula mkhosi.
Lo mama ngaba ekhulelwe imizwa yenyama yini kumbe kulemithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube imizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni, kumbe nje okunye okumasaka obezedlulela phandle wakokuqila ukuthi kwenze lokho okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulanto enjalo. Sinazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe ukuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu, abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula, lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona kumele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo njalo ongumama ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo ke umfundisi Thandeko Zindimkandla ubexoxa ecingweni lonto uTungamile Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Kusukela ngeviki ezayo ngoMvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elithumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatha lezindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Litholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende kamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga la izolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Manje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani, ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli, ngithili njani bakithi. Mina ngibesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnankagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli. Uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni. Sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifilele nje zihlobo zami. Angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi. Lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi.
Ngiyabonga. ngilibingelela kakhulu basakazi besitudio 7 othandekile uMhlanga esigande lokomtungameli Nkomo silibingelela lelisakazela emsakazi omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake imbodi yamizwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngiyalibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho kukhona ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ngibingelele
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisiphazona basakazi kanti nani balaleli siyalibonga ukuthi le hlelo lelo elizincedisa kuStudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani nenkosi okhuluma lapha ngoJengwena ekuhole andamaphisa siyabonga.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo Studio 7 ku VOA Ndebele. Hayi lami ngithi nibulise. Nibulisa bakithi gama nginguwanda mphuma laphana ePlumlee. Hayi lami ngithi mphawule. Indaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe lezi abaphazamisa abantu bayasiphazamisa labo abantu labo beleke beyenza amaqembu qemba bomunzora labo. Nabo Thokozani Khuphe waphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizano kuphela lo ukuthi vele nje uChamisa engatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuyina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izane itshintshe iphume yini. Khonoku ababe kwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze khonoku. Like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100. Yinto bani le thini singayaziyo. Igama lami nginguWanda mphuma laphana ePlumlee hlezi kule South Africa.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Hayi. Ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbijana ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa bale basebenzisa i-foreign currency i-US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali ye-US dollar esingalayo. Kungcono nxabe sibasebenzisa i-US dollar ngoba sebesesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-US dollar izitolo zonke zicharja ngama-US dollar kodwa asilayo sinikwe RTGs. Osokwenza thina sihlupheke ngoba uma ususiyathenga baqala ba-crosslate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGs anganani susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Mozi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela, kumele la Ukraine ma izikhali zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukhulunywa sona sokwehlule.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo, okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe. Kodwa kumthelela wakho yikuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele, ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane. Njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe elikhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden. So yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Ungathi ubona amazwe ethubeleni kanje, ubona sokubulawana kanje, wena ube nguwo okhwezelayo, uyabe usithi ngumuntu onjani? Ngabe engumuntu ozwayo, umuntu ozwisisayo, ngabe uba ngumlamulankunzi, hatshi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesipha izikhali abanye olunye uhlangothi ukuze lulwise olunye uhlangothi. Lokho yikho okutshengisa ngempela ubana vele iAmerika nangokwayo idla vele ngokudlongudlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo. Sikubonile kusenzakala e-Iraq, sikubonile kusenzakala e-Libya, siyakubona kusenzakala e-Afghanistan, kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians. Kwenzakala indawo eziningi kakhulu, bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu. Bona babona kuyi-industry egcweleyo, babona imali nxa kusiba lento ezinje. Noma thina sibona igazi lichitheka, sibona ukulahlekelwa imphefumulo, bona bazibonela imali nje qha. Ngoba ngabe ngumuntu ozayo, umuntu olozwelo, ngabe uba ngumlamulankunzi, ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota, athi ubana aphe abantu izikhali.
Bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezivalekile kulelo lizwe. Uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako.
Kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele, ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela, iphakwa kufakwa izikhali, kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa, kuzaba isikhathi eside. Akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula.
Okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kwele Ukraine, njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine. UMnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla, lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana loPutin. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Isikhathi asisavumi ukuthi sikhulume sisonke, kodwa singakehlukani kazi esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube. Amapholisa kobulawayo wabopha umama wetheswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.